Ukutholakala komuthi wokuvikela iCOVID-19 kuyinto enhle kakhulu, ikakhulu masikhangela ukuthi umkhuhlane lo ulokhe uqhubeka umemetheka usiya phambili emhlabeni wonke jikelele. Udaba lwamankampani afana le-Pfizer labo-Moderna lamanye lokuthi asele-vaccine ekhanya isebenza ludaba olujabulisayo kakhulu. Mina ngizimisele sibili ukuthi nxa sokuthiwa abantu sebehlatshwa lami ngibe ngomunye wokuqala ukuthola le vaccine, khonokho nje ukuthi sisebenza kwezempilakahle ukuze lathi sivikeleke njalo sivikele laba esisebenza labo, ikakhulu ogogo labokhulu asebekhulile. Kodwa bakhona abanye abalembono ehlukeneyo ngalama vaccine, abanye bathi vele kabafuni la kuyibona phansi kwabo ngezizathu ezimbalwa. Abanye ubezwa bekhuluma nje besithi imithi le yama vaccine la abanye bathi is the mark of the beast, lezinye izinto ukuthi vele uyaswela lokuthi abantu bakuthatha ngapi.
Kulokuphikisana ekuthini ngobani abamele bahlatshwe lijekiseni kuqala, ulubona njani lolo daba?
Ingcwethi kwezempilakahle zizwakala zisithi kuqakathekile ukuthi abasebenza ezibhedlela babe yibo abaqala ukuthola imithi le, bese kulandela asebekhulile abagcinwe endaweni ezihlala asebeluphele lezisebenzi zalezi ndawo ama-nursing home. Ngike ngezwa kunsuku ezedluleyo kulempikisano yokuthi ama-vaccines la indaba la abalungisayo bengawazami ebantwaneni ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi ayasebenza na, ngoba abantwana njengoba besiya ezikolo lokunye okunjalo njalo yibo labo futhi okumele baqakathekiswe ekutholeni imithi le masinyane. Abezinhlanganiso ezimela abaphila legciwane le-HIV labo bakhalela ukuthi nga amalunga azo ayaphangiselwa ngama-vaccine labo. Kodwa ke udaba lolo lokuthi kulama-vaccine asekhona, hayi ludaba oluhle kakhulu. Umbuzo okhona nje ukuthi kambe emazweni afana labo Zimbabwe, e-Africa la kwamanye amazwe nje imithi le kumbe ama-vaccine la azafika nini?